Intathele izindaba ziphume lamabala la namuhla kobulawayo emhlanganweni eziwenze lecommission eyeZimbabwe Media Commission. Kukhangelelwe ukuba kuzaqhutshwa umhlangano ofanayo eHarare ngodaba lolu. Ukhomishina Alec Ncube oweZimbabwe Media Commission uthi kuhle ukuba intathele izindaba ziyazihlelela zona ngokwazo indlela zokuziphatha ngazo ngesikhathi zisebenza kulolu hlelo.
Hano siyathaba kakhulu ukuthi intatheli zindaba lazo zizaphatheka kuma-hearings mawazayenzwa ukuthi odabeni lolu olwama-hearings awegugurawundi. Sinethemba lokuthi ama-journalist lawo bazazi they will play their part in ensuring ukuthi hayi abantu bonke banjani baparticipate bentshe okwenzakalayo and kungela kwesaba bekhululekile.
Umabhalane weZimbabwe Media Commission umnumzana Gordon Phiri ubike ukuba umhlangano olandelayo wokulolonga ugwalo lokusebenza kwentatheli zindaba uzakwenzelwa eHarare. Ngemva kwawo besekuhlelwa-ke umhlangano wemfundiso ngombhuqazwe andubana ziphiwe imvumo yokuya emhlanganweni wombhuqazwe lezinduna.
Emhlanganweni abantu bakhangele ingwalo kade zibiziwe zona lezi ngwalo ezizo into ezivela imigomo yembandla yokusebenza kwama-media kathina kwavunyelwana ukuthi kwalungisiswa lezo ngwalo kwafela sokuvumeleneke ukuthi siya phambili kuzasetshenzwa njani. Sisuka lapho somele siye siqeshisa eHarare hlale njalo ezintatheli zindaba kuze kungasiqeda lapho sonke sibe nabantu abavumeleneyo ukuthi sisebenze njani siya phambili.
Ongene umhlangano lo umnumzana Mandla Shima intatheli zindaba uyakuchasisa lokhu.
So kodwa into engathi ngijabulele kukhutshwa angingazimbaza kukhutshwa ama-consent forms ngoba bembanani abezadala uhlupho nxa kokuthi intathele izindaba zesiya phansi lapho kulabantu khona sokuthiwa abantu laba abazakhuluma kumele basayine. I-community yethu ngabantu abayisaba kakhulu ukuthi the moment ubringa inform ungagcina usudlalisa ama-resources esiya etsholweso kumbe ebhalago ubuye ungelastori. Kodwa mbanani uhlelo lu-right kodwa okunye kusuke kungani kuyangithinta ngani kufuna ukuba lokungenela lokucontrola okuthile ukuthi amanye amabala angasetshenziswa amanye amabala asetshenziswa sekungani imedia izabe isi-controlled.
Unkosazana Rombisayi Mhlanga intatheli zindaba uthi kuqakathekile ukubikela uZulu ngombhuqazwe lo ngendlela ehloniphekayo.
Bona ngathi uhlelo lokubhala nge-background ehleli-right kakhulu ukuthi sinika abantu i-chance ukuthi bazikhulumele ama-experiences abo amagosiz abo lazwakale kulokuthi abantu kulekhu bekhuluma becabangile.
Enye njalo intatheli zindaba engene umhlangano osebenzela eGwanda umnumzana Mvelo Zondo uthi ukulotshwa kuhle kombhuqazi wegugurawundi kungengeza amathuba okupholisa amanxeba.
Nambona ngithi uhlelo lokubhala ngegugurawundi luzabaliklosa ebantwini abantu bazakhululeka ukuthi bekhulume ngezinto ezenzakalayo ngesikhathi sobhuqazi njalo kuzabanika ukuthi bezize ingani uhulumende uyabanakekela ngalokho okwenzakalayo.
Ikomiti yentatheli zindaba isebenza lo mabhalane wogatsha olubona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana leZimbabwe Media Commission iphume lengwalo ezintathu ezizabakhokhelela ekulobeni udaba lombhuqwazwe ezibalisa abathi yi-Gugurawund Outreach Reporting Guide, i-Gugurawund Code of Conduct Pledge 2024 le-Gugurawund Outreach Media Coverage Consent Form. Intatheli zindaba ebezisemhlanganweni lo namhlanje zivumelene ukuba ziqondile neziqondiso ezihlelwe yikomiti ebunjwa ngamalunga agoqela uZenzele Ndebele, uNduduzo Shuma loMonica Churu. Umbhuqazi wegugurawundi wabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 enkabazwe leMathebeleland phakathi komnyaka ka-1983 no-1987 uhulumende esebenzisa iviyo lebutho ele-50 Brigade.